Omama esikhokhe laba bangathanda unkanja ngamabizo funa lubhinya abalande emakhaya abo dada abasabuqutha ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa lubhinya uhamba ihlome ngezikhali njalo bikwezalo esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngiqondani nangomunye wabahlali bentepe odusehlalele evalweni
abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubona ngabantwana besikolo kakhulu ulale singenele ezindlini esiqoqodeni ethi vula njalo emalangeni urephu ugogo lapho ule ngqamu ule bhemba ule hlova njalo lomkhonto ofuthi ahambe uthwele
esinye njalo isakhamuzi daba senelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba
besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu eceleni labantu abangomama la amankazana mina lama abantwana sengathi ngcono esikolo lingayo
amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesidaba sentepe
khona ukulala ekhaya kasilali nxa ubaba bengekho siyahamba siye kumamazela siye buthanga kwesilale khonapho inje ngakhonkothe kuphela ebusuku so kumele sivuke sime silathi sithithibale
ukhansila walendawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlungulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe
kwathi ngenyanga ezivile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lokuthi uhamba njani so kulomunye lobamba ugogo uthangethange lapha hayi lo abafana sebembambile ngikhuluma nisenze nje amapholisa asebelaye khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo kagogwena lo okudlwengulwe kathesi umfana omncane sibili
umnumzana Arabile Mate ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zentepe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatha kulezi nsuku yiwo abafuqa ukuthi badlongule
abantu abatsha batholakala bebo bephambili la maphilisi la akhona lawa athengisayo la ukuthi abe yenza ithi gazi labo litshise kakhulu mhlawumbe enciko okwenzakalayo
umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane
sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama no to gender based violence
osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana owe-16 days of activism against gender based violence ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini entepe ngu-Albert Ncube.